Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuHlolanja 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi kwezempila kahle zithi igciwane le COVID-19 elitholakale kule South Africa lilakho ukumemetheka kwele Zimbabwe lakwamanye amazwe.
Igciwane selitshintshile yikho iyingozi embi kakhulu, into ekhanya yayenzakala njalo kudala ngabo ngefrezi.
Ithakazelelwa ngabantu abaningi ingoma ethulwe intathelezindaba uHopewell Chinono ethi Demloot.
It was never put out as a piece of journalism.
Ingoma le ngathi ngiyethulela uZulu kangizange ngiyenze engani ngiloba indaba.
Idalele Senate kwele Melika selilungiselela ukuthonisa amacala ethesa owaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump.
Usobala ukuthi ama-Republicans abamdefendayo kathe sabahle bemlwele impeachment ngakaqala. Kabasose bavotele vote ndawonye lama-Democrats ukuthi ayimpeachwe.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abalitshumi lantathu 13 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi bedlula ikhulu lamatshumi amahlanu 56 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1316 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lolu luthi abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 34,487 sebahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo ngesikhathi esifanayo. Unaneleli sokulabedlula inkulungwane ezingamajumi amabili lanhlanu 28,383 asebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103,000,000 asebetholakale belo mkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Sithi sokwabhubha abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Kwele Zimbabwe ingcwethi kwezempilakahle zithi igciwane le-COVID-19 elilolaka elaqala kwele South Africa lilakho ukumemetheka kwele Zimbabwe. Uze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe nosikhucamfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital.
Nxa sisekela igciwane leli limemetheka kakhulu ebantwini, liyathola ihlandla lokuthi litshintshe libe into eqinileyo kakhulu. Yikho ke lokho okuvelela eSouth Africa lokhu ngokuthi eSouth Africa hayi lamemetheka lakathi silokheli memetheka mpijani igciwane leli. Yikho ke le yokuthiwa i-variant iyatshintsha ngoba lona igciwane lifuna ukuthi lihambe kakhulu ebantwini lidle lisuthe. Xa lisuta laphana hayi belibulala abantu abaningi. Yikho ukuze liphile lalo liyabe lidinga ukuphila lalo lizala abantu ababo. Liyatshintsha ukuthi thina imizimba yethu, ngoba nxa lingatshintshi imizimba yethu iyabe siqina ilikhulele. Yikho ukuze lingakhulelwa ngabantu liyatshintsha lalo isimo sabo lingene ngezinye indlela. Yikho ke lekho okuseSouth Africa sokukhanya ukuthi hayi igciwane selitshintshile. Yikho iyingozi embi kakhulu, into ekhanya yayenzakala njalo kudala ngabo ngefreza laba abakhulu abakwazi ngefreza. Uthi kwaqala kwaba lehlandla elinye libuya abantu bayidelela ithe libuye lesibili lachala bulala abantu abaningi kakhulu. Yikho lokho okuzayenzakala liyabe lokho elitshintsha uze kusasa sokulelinye njalo selitshintshile.
Kuzahamba njani ke lapha dokotela, njengoba ke ukhuluma nge-variant lay akusuze kubuye okunye okwethusayo, likubona njani lina njengabodokotela?
Elesithathu lingeke liyekele ukubuya ngoba kathe santi uzwile abanye bekhonona ukuthi abafuni boni i-lockdown, bafuna ukuyathengisa, bafuna ukuyenza. Nxa bephuma lapha ezindlini sebelipha-ke ukudla lokhu ukuthi igciwane liye phambili. Khona phana nxa bengani bayalala bayalala kwambani igciwane selivumbuluka livumbuluka ngehlandla lesithathu. Mina ngokubona kwami amahlandla azaba maningi ngoba leli alikhanya lihlakaniphile kakhulu. amahlandla amaningi sibili lesithathu elesine lesiyaphambili ngale lokho elibulala nxa libuye ehlandla lesibili lesithathu elesine liyabe libulala selilamandla amakhulu kakhulu yikho ngixwayisa kakhulu abantu ukuthi hhayi sivikeleli igciwane leli lingaze laqina kakhulu lizathola ukuthi la majekiseni wona laya kade sikhuluma ngawo singaliyekeli ihlandla leli liqina kakhulu igciwane leli lizasibulala ngoba amajekiseni lana athatha isikhathi ukuthi bawayenze so ama-six months bathi sokufika i-six months sithole ukuthi igciwane alisancedi ijekiseni leli igciwane seliqinile so kumele kuyedingwe enye i-vaccine futhi khonaphana abantu babe beshona abaningi
lize lezi varianti zingabuya pho abantu abahlatshwa ijekiseni akusoze kubahlasele futhi yini kumbe kuzabavikela
yikho phela esuke esabayo khonokhu babathu besukutho ukuthi abantu kumele bananzelele ngoba nxa sekuliinto leyanaanti xa ingena emzimbeni kuyabe kunamathela khonapho so okunamathela kwangikhona lokho kukhanya kuyabe kunjengeispike ama-spike yikho kunamathela ngawo yikho ukunxa kutshintsha laphana sokuthiwa i-variant kuyabe sokulama-spike amaningi okuthi nxa kungena emzimbeni wakho wena ivaccini owawuyihlatshelwe liyana iyazi i-variant yakudala amasotsha akho olawo wena emzimbeni wakho ayazi i-variant yakudala le yentsha kasoze ayiboni so kungena ke kunamathela ngalezi zindlela yikho ingozi lapho ezaba khona
ye kulo mbuzo futhi ovela kuba u-Brilliant Khomo uthi umkhuhlane lowo ungakubamba ebusuku dokotela kumele wenze njani ngoba ungaphuma amapholisa angahlangana lawe akutshaya akubophe wena khonapho uyabugula kumbe uhambisa isigulane so kumele ukuthi kwenziwe nxa kunjalo pho linodokotela lingena njani khonapho
amapholisa awazi khona lokho ukuthi umuntu nxa egula esiye esibhedlela abakutshaya uyakufika ukhulume la ukuthi ebengilele lapha sengikhefuzela sengifuna ukuya esibhedlela ngiyagulela amapholisa labo ngabantu bayabona umuntu ogulayo bengeke bekutshaye kuyamele ubuye esibhedlela ungahlali ebusuku ngo-2 ukuthi khona umelele ukuthi i-curfew iphele odokotela labomongikazi lezigulane bayavunyela ukuhamba
lo ngusiqhiqa mfundo osolwayo ngwenya osebenza empilo hospital sixoxela ekuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana e-Facebook ukazile VOA Ndebele
Lord have mercy, mercy, mercy. Daddy, open up your party, party, party. Lord of them loot. Them loot, them loot, them loot. Hospitals, no medication, them loot. Them loot, them loot.
Banengi abantu abathakazelela ingoma ethi them loot ethulwe enkundleni yokuxhumana e-Twitter. Intathela izindaba uWopele Chinono. Oloba indaba eziveza ubukhohlakali uhulumende weZimbabwe.
It was never put out as a piece of journalism. This was just hope of the citizen who was I was in my study.
Ingoma le ngathi ngiyethulela uZulu kangizange ngiyenze engani ngiloba indaba. Ngikwenze njengomuntu nje owakweZimbabwe. Ngakwenza sengani kangisayenelisi ukubala ingwalo zami ngisendlini. Ngithe ngikwethula ngakhumbula engangikutshela abasha. Ikakhulu okokuthi kabalandele izombusazwe. Njalo lalokho engangikucabanga ngisentolongweni.
Say, oh, you know, a lot of our youth in Zimbabwe, they listen to reggae music. Let me try and just do something talking about the
Ngimangalise kakhulu sengibona abantu beyithakazelela ingoma le. Banenge abantu abasebenza ezabo ezifana lale bechothoza okwenziwa nguhulumende emazweni abo. Akungilulazi lokho ngoba ngithe ngikwethula bengingalobi indaba.
Using a language and art form that they are more comfortable with. It doesn't discredit me.
Kodwa abakubandla lezana PF abagoqela uMnumzana Joseph Juma bakusola okwenziwe uChinono.
Angibona ubana kuyini okumangalisayo ngale ngoma yalutshalo osebenza ngokuthengisa ilizwe lakhe ezuza yena amadola awemelika esenza kubana izinto zingabe lokutshintsha okungcono kulokuhlabela ingoma elemphimbo engazwakaliyo ngabe kuthiwa sifaka imbono ezazama ubana incede ukukhuphula ilizwe lethu lokulungisa umkonomi wethu ubana abantu bethu bahlaliseke
uthi ngono usebotshwe kanenginengi eZimbabwe eseteswa lecala lokuthi wathuthozela udlakela ngontulikazi nyakenye abantu abaningi befuna ukutshengisela emigoqweni bekhonona ngobukhohlakali kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kusenjalo Umsakazi we-ZBC ubika ukuthi unkosikazi Petronella Gagonye, owayengumphathintambo kahulumende obona ngemisebenzi, usebotshelwe ukuba wanika abantu umhlabathi ongekho emthethweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazi lo ukuthi unkosikazi Gagonye ubotshwe ngamapholisa encediswa ngaba ku-Special Anti-Corruption Unit.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Idale le-Senate kwele Melika likhangelwe ukuthi lizaqala kusasa ukulungiselela ukutonisa amacala etheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump okuthiwa wajojozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale le-Congress plastic zibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli olwenziwa nyakenye ngolwezi. Idale leli lithi uTrump wazama njalo ukuguqula impumela yokhetho ngokuhamba amanga ukuthi ukhetho lolu lebuwa ngwamnqobayo uMnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats edale le-Senate bazaqala ukukhuluma edale leli belandelwa ngabavikela uTrump abathi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Abalandela udaba lolu abanjengonkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika bathi ukhanya engani abakubandla lama-Republicans ngoba suze bavotela ukuba uTrump wephula imithetho yelizwe loba nje kusaziwa ukuthi wenzani.
Kusobala ukuthi ama-Republicans abamdefendayo kathe sabahle bemlwele impeachment ngakaqali ngoba suze bavotele vote ndawonye lama-Democrats ukuthi ayimpeachwe. Loba nje kuyinto enhle enika abantu abasezikhundleni ukuthi kabakho ngaphezulu komthetho. Lapha ikhanya ngani ngaphandle kube lenye impumela umbe ukutshintsha okumangalisayo. Kuzasala nje u-former President Trump elingu-former President Trump. Ngibona ngathi futhi impeachment lena ingedlula ama-Republicans bavotele ukuthi angayimpeachwa. Uzakwenza umsindo omkhulu kakhulu. Ukuthi vele bekungamanga, vele ukuthi bayanzonda. Kodwa ukuzakusala phezu kwebizo lakhe ukuthi uzaba nguye yedwa elizweni lase-America ukuba ngupresidenti oyimpeachwa kabili. Kuzasala kusebizweni lakhe. Eyinye indaba bebefuna ukuyinquma ukuthi nxa impeachment liyana baza impeach ukuthi angaphindi futhi ukuthi abe lesikhundla ku-politics esile esimnika ukuthi angaba ngu-president kumbe esinye simnika amandla angaphezulu. Lokho futhi kangibona ukuthi kuzaphumelela njengomuntu ofunayo ukuthi arane futhi ngo-2024. Lokuthi ama-Republicans nxa belokube mesaba nemqhuqa uzaphuma nje kungela lutho kungela mpumela.
UMnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kwele Melika odabuka eZimbabwe uyakulandela okwenzakala kwele Melika.
Siyananzela ukuthi khona manje ama-Republican lama-Democrat ku-Senate ayi-50-50. Ama-Democrat engafaka u-VP uKamala Harris onguye umkhokheli we-Senate bathola i-51. Kodwa ukubana be-impeach uTrump kuzamele bethole i-supermajority. I-supermajority leyo i-2/3. So lokhu kutsho ukuthi kuzamela bethole ama-Republican afika 17 azavota lama-Democrat ukuthi be-convicte uTrump.
UTrump ngumongameli wakuqala kwele Melika ukuba athonise amacala edale le-Senate kabili phansi kwalokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi impeachment. Abanye abake bathoniswa kudaleleli nguMnumzana Andrew Johnson ngomnyaka ka-1868 loMnumzana Bill Clinton ngomnyaka ka-1998. ababili laba batholakala bengela macala. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uzimisele ukusebenza lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Wethule lokhu kumabona kude e-White House. Inhlanganiso ye-United Nations ithi zithwele nzima iziphepheli ezihlala kwamanye amazwe ezabalekela impi yomvukela eTigray kwele Ethiopia. Sokuzikati seza masivu.
Mandela baba mkhulu, babe lobola.
Uhlelo sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu.
Siyakwazi ukuthi kulezi zadenda, izadloli, amaminyela, imnyi, lokunye okujiyeneyo. Kuyini okuthandwa ngabantu ngesikhathi lesi kusina izulu?
Angibingelela baba uDube nabalaleli bonke beStudio 7. Luhlelo lomnandi kakhulu olukhuluma ngezithele zeganga njengoba nje lezulu lisina kangaka kulonyaka lo. Izithele zeganga ke eziba khona nezithandwa ngabantu ngalesi sikhathi kuvamise ukuba izithelo lezi ezifana labo mhaga uwe lamathunduluka nezinye izithelo eziye zidliwe izimpande kanye lalokho engingakwiza ngithi ngamajodo engikhuluma ngezithelo lezo thola ukuthi ziyabe zidliwa okuba khona ngaphansi komhlaba okungamajodo. So izithelo ezifana nabo ukhona nje okuthiwa igonsi. Igonsi leliyana kuba nelinye futhi elingomunye umhlobo okuthiwa yinkinyane. Ngingazi ukuthi nje kwezindawo balibiza bethini. Bese kusuba nje obukhulume ngamaminyela nje amaminyela kuyokuthiwa umqobo. Ufika laphana udonse nje impandelana izophuma iyinde ayinazo impande ezingamaxakela usumhluba nje kahluza idla njengomntwana odla imve mhlafune nje ukhafula imvuthuluka leyana osale uginya amanzi lomhaka kuwe ke othola umhlophe njengoba kunje nje umhaka omhlophe kuthe egangeni lonke abantu hayi ngempela bayithola into yokwenza nomthunduluka. Amathunduluka amanengi nje njengoba sikhuluma kanje kubomfu egangene aziningi izithelo zeganga ukuzibala ngeke ngiziqede.
Ukhona njalo okunye okubulalayo phela abanye abantu baphongudla nje umuntu aphonguqhubelela nje kuyini okungamela ngabantu bekudli
ebungozini laphana. Yebo kambe zikhona izithelo ezilobungozi njengoba sonke siyasithi sikhula sifundiswe ukuthi isithelo esinje lingasidli siba lobungozi. Enye into ethanda ukuba yingozi izinto ezifana namakhowa. Khona la makhowa babuye bayobize bethi ngamajangala jim. Engingazi ukuthi lulimi oluqondileyo yini kodwa adume kanjalo. Lawa makhowa esikhathini esiningi anokutholakala elombala ongathi ubamnyama. Kokunye ongathi ubrown ngaphansi. Nxa wabhekile nje ngathi umbe ngithi inkowankowane. Ngoba amakhowa ngitha aluhlobo oluhlukeneyo kukhona la kuthiwa ngamakhowa aphuma esidulini bese kuba nenkowankowane. Yiwo la kuthiwa alobungozi ukuthi nxa umuntu engawadla ngempela engaze kumbizelela ukufa. So ngingatsho ngithi abantu kumele baqaphele ngoba njengoba lisina kanje izulu aba maningi futhi amakhowa ayizinhlobo eziningi. So kufuneka ozathi owadlayo abe lesiqiniseko sokuthi uyawaqonda amakhowa azowathatha ahambe lawo ekhaya.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Sithathele ithuba ukuthi sibonge ubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguntungamilinkomo. lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana sibingelelana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje, ngubana uNkulunkulu evumile kubana thina esesekhona siqhubeke sisiya phambili, sikhangelele kubana impilo zethu ziyaqhubeka siba ngcono. Kunjalo ke namhlanje ke sikhangeleni ilizwi lokukhumbuzana ngaso isipho sempilo lesi esilaso, ngoba ozwa la mazwi ngokuphilileyo angabe elele phansi, kodwa isipho sokuphila sesekhona kuye. Sizakhangela encwadini yamahubo kaDavida, isahluko sekhulu lamashumi amabili lanye 121. Sizabala indima ezintathu nje, kufundeka kanje: ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni, usizo lwami luvela phi na? 2. Usizo lwami luvela uJehova owenzile izulu nomhlaba. 3. Akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele, okulondolozayo akayikozela. Ilizwi leli lakhulunywa nguDavida, eyinkosi engaswele lutho empilweni yakhe yasemhlabeni. Wayelamabutho enemali, elamandla, elezikhundla, eyikho konke. Athi lalapho ahamba khona engakhonjwa ngomunwe, nxa umuntu ekade ekhuluma ngaye awaginya amazwi akhe akhangele phansi. Kodwa uDavida yena lo uthi, ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Kungani uDavida ekuphakamisela amehlo akhe ezintabeni? Intaba ngitsho lasemandulo emuva le, ezintabeni lapho kwakulezindawo ezazizila abantu ababesiya khona besiyakwenza imikhuleko yabo etshiyeneyo. Lapho akwakuthiwa kulezithixo ezitshiyeneyo ezitholakala endaweni ezitshiyeneyo. Ngisho lakithi imbala thina uhlango lusundu belakithi kule ndawo emadojeni okuthiwa kuSenjelele, basesekhona abaya kuleyo ntaba yaseNjelele besiyakwenza imikhuleko yabo. Yeka yitsho ukuthi kubaqondlume kabaqondanga, kodwa ngitsho into ephilayo esiyihlala nayo phakathi kwethu. UDavida ke uyakhangela ezintabeni engxenye wayesazi ukuthi laphana kulobhalo olunje, laphana kule nto kule dwala elinje, laphana kulesihlahla esinje entabeni, lapho okwakumele abantu bayekhona besiyadinga usizo lwempilo ababeziphila ngaleso sikhathi. Uyazikhangela intaba uDavida, azibuze ukuthi intaba ndini lezi zonke lezi abantu abaya kuzo, kambe bayadingani. Namanje basesekhona abantu sasibabone ngendlela ezitshiyeneyo bephezu kwezintaba, abanye baze bayehlala khona, abanye bavukela khona benze imicimbi eminingi etshiyeneyo benzela ezintabeni, ngobana bekholwa ukubana iintaba lezo zingaba losizo kubo. UDavida uyazibona lezo zintaba, azikhangela ababone labakhuphukayo besiya entabeni ukuthi laba bantu badinga usizo, uncedo entweni eziningi ezibahluphayo. Kodwa ke uDavida besisithi, hayi, iintaba zikhona, ngiyazibona zinhle zinkulu zilakho konke, abanye bayakhuphukela khona. Kodwa besisithi yena usizo lwakhe luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Zihlobo ezithandekayo, uDavida esekukhangele konke njengoba sisitsho, kwaba le ndlela yokuphetha umbono wakhe wathi usizo lwami luvela kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Asikhulekeni Thixo olungileyo, asikho isidalwa ingabe yini ekhona engasisiza ngaphandle kokubana sivume usazi ukuthi usizo lwethu luvela kuwe. Hlalela thula manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thande Kosintimkanhla. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silothando ogwinji osanda ukukhethwa ukuba lilunga lenhlanganiso ye-African Union Youth Envoy. Thando, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ungomunye wabasakhulayo osanda ukukhethwa ukumela eZimbabwe kunhlanganiso ye-African Union Envoy phansi kohlelo lwe-Chartered Hustlers Initiative. Amhlophe sisiwa ngalokho.
Ngiyabonga.
Awusolo okuningi ngalokhu.
Ngi-African Youth Charter Hustler emele iZimbabwe okweminyaka emibili elandelayo ngingaphansi kwe-ofisi ye-African Youth Envoy. So i-African Youth Envoy yabekwa ibekelwa ukuthi ikhangele indaba zabontanga njengoba sikwazi ukuthi i-Africa yo elabontanga abaningi kwedlula amanye ama-continents lapha emhlabeni. So ngaphansi kwalona lelo hlelo lwama-Africa Youth Charter Hustlers yabe ngikhangele ukuthi kwazakale ukuthi kule African Youth Charter eyabekwa kudala ngo-2006 kodwa lakhathesi izinto ezabekwayo under i-African Youth Charter ukugwalo lonalelana okuningi asikwazi and okuningi singakwazi laselizweni lethu asikwazi ukuthi kulezi nhlelo ezinto kumele ukuthi ngathi yazifakela njengabontanga baseZimbabwe ezibhalwe kuyona leliyana ugwalo le-African Youth Charter. Ngiyabe ngipromotha yona le African Youth Charter but ngikhangele lezinye inhlelo ezenziwa i-African Union enjenge-Agenda 2063 eyokuthi kumele kube lokuthuthuka oku-sustainable e-Africa.
Uhlelo lolu luzathuthukisa njani abasakhulayo eZimbabwe?
Okay, so uhlelo lolu luzathuthukisa abontanga beZimbabwe ngoba luveza i-framework ebibhaliwe and i-framework yankhona ebibhaliwe ngeyokuthuthukisa ontanga ngendlela eziningi ezehlukeneyo ngeyokwenza sure ukuthi ontanga ba-included kuma-development initiatives amaningi esitshona sizwe i-African Union ikhuluma ngawo. Siyakwazi ukuthi amazwe ethu ahamba ebhodaboda efika kubo-African Union kubo-United Nations besayina leli laleli phepha but ekusayineni kwangkhona nxa sesibuya ngapha ngkhaya sokufika sokuthula. So thina sibuya njengama-African Union Youth Charter Hustlers siyabe simeka sure ukuthi khona khona okwasayinwa ngale langale langale siyakwazi njengama-youth sithi sikwazi sikugqugquzele at a local level ukuthi kodwa kuthatha leyana nathi kuzaba le-gender quality celani maybe la kumunicipality yethu i-council yethu lakho kube le-gender equality ngenxa yokuthi kubhaliwe ku-youth charter yami ngale phezulu elathi lizakwenza e-Africa.
Sigqiba ingxoxo yethu Thando bengifisa ukukhangela njalo indaba ye-COVID-19. Kukhona na okungathuthukisa abantu abasakhulayo?
Kuthi uqalisa i-COVID-19 i-African Youth bahlala phansi badinga i-task force e-specific for i-COVID-19 bakhangela la ma-funds e-COVID-19 fund for i-Africa bakuhlela khona njalo. So bathi bekuhlelile at that level kuyabe sokuqakatheke ukuthi kusuke ku-level le-African Union kubuye kithi ngapha phansi in the different countries sithi ukukudomesticate lokukusebenzisa siku-implement the locally because i-COVID itholakala lapha kakhulu lapha esihleli khona.
Hayi Zulu kandaba sithanda ukubonga uThando Gwinji ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olibalelisayo ngenjabulo igama lami ngumayigobe mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Incwadi kwezempilakahle zithi igcikwane le-COVID-19 elitholakale kwele-South Africa lilakho ukumemetheka kwele-Zimbabwe lakwamanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 AM kusasa.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.